yabona nimzana kubuhlungu kakhulu nxa ubona ukuthi abantu sebefuna ukuthatha indaba yokuselakala kukaDamara beyiyenze ukuthi ibe yindawo yabo lapho abangaphakamisa khona amabizo abo, ngoba uDamara esatholakala esakhona nje sigijima la emgwaqweni abantu babengamkhanyeli nje babemthatha njengomuntu engelamsebenzi njengelangqondo. Kodwa kathesi sokuleya mhlanga asefika 100 esirakile abantu abathiyeni abavela kwabaokenaisirakini sebefuna nje ukuthi balingise amabizo abo bathole ukuphuma emaphepheni ngebizo likaDamara. Kodwa imuli kaDamara idinga ubaba wabantwana ukuthi ungaphi. Kubuhlungu kakhulu kini and sengiphisa usize ukuthi shuwa thina abantu beZimbabwe sesize saziyehlisa kangako ukufika kuseleso ukuthi singathatha i-advantage yokusela omunye umuntu shuwa sibese sifuna ukulungisa amabizo ethu. Akurayithanga sibili lokho.
Nxa likhulumisana labemuli bathi sebekhangelele ukuqoqa omunye umhlangano nini?
Abemuli bathi kuyabe kulungile ukuthi siwuphathe nje lo mthandazo kuviki eyokugcina eyenyanga esiye kuyele ekaJulayi. Sikhangela ukuthi abantu abaningi labo basebethole ukuzimhlanyana kwabo sebeqalisa ukungena emabhasini ukuthi babuye njengoba sikhangelele sifisa abantu abavela iZimbabwe yonke jikelele.